Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla zibu 23 Mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisitshiyangalombili sezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa zimethulela izikhalazo zazo. Ibandla le-MDC Alliance selicothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo othi umnotho welizwe usuthuthuka.
Kambe kule minyaka emingaki ama-professionals esidla ingqoqo zomlomo.
Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukane njalo kungqoqo mpikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Iningi lamukele ngezandla zombili umbiko kahulumende weleMelika wokuthi ugatsha lwakhe lwe-USAID luzaphathisa abantu abafika phose ingxenye yesigidi 490,000 ngezokulima ezigabeni ezintathu zelizwe.
Ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe ngoba intandane phela iyamukela ingabe yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisitshiyangalombili zilobele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lwezikhalazo olukhangelelwe ukufika emahofisini akhe lamhlanje. Inhlanganiso lezi zithi njengoba sokusobala ukuthi ilizwe selabuyela ekusebenziseni idola leMelika sokumele lazo zihole ngohlobo lwemali le. Lezi nhlanganiso zithi njalo kumele umongameli ananzelele ukuthi abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yokuswela imali. Bafake lezikhalazo ezinye ezimbalwa kulolu gwalo. Ibandla le-MDC Alliance selichothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe, i-State of the Nation Address, owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo othi umnotho welizwe usuthuthuka. Umnangagwa uthi njalo ezinye ingatsha zomnotho ezibalisa ezamandla, ezokwethekelelwa kwelizwe, lezokulima zikhangelelwe ukuthuthuka kumalanga alandelayo. Uthi ukuhlaliseka komnotho sokubangele ukuthi impahla ingasathengwa phandle kwelizwe ngobunengi, njalo imali yakwamanye amazwe isitholakala lula elizweni. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi amazwi kaMnangagwa awasiloqiniso.
Uma sikhuluma nge-economy sikhuluma ngama-statistics ngokuqala lokho. Uyathembisa ama-civil servants kakhulu amatitsha namadokotela ukuthi hayi sebezwile sebezaqalisa ukukhuluma labo. Kambe kule minyaka emingaki ama-professionals esidla ingqoqo zomlomo. Yikuthenga isikhathi uyakwazi ukuthi khathesikhathi esiminyaka uyaphela kube lokhu liviri eyabelokhu eligijima ndawonye. Ukhuluma njalo ngokuthi kuzaba le mthetho emitsha abathi ngama-bills. Ye, siyakwazi mhlophe ukuthi sebevumelene labangani babo abasephalamenti i-MDCT ukuthi sebezafaka enye ibhili ephalamenti masinyane eyokuthi umuntu engaxotshwa ephalamenti abayithi recalling akusoze kube ne-by-election sebezaphongu doba omunye bamfaki yona le party eyabixotsha umuntu bafuna ukuthi kube le-bill enjalo ngenxa yokuthi besaba ukuyangeka ukuthi kungaba lama-by-election ama-MP wonke awe-MDC axotshwayo azabuyela. Akunalutho okukhulumileyo thina ethe silalele sisithe engcenye uzaxolisa imsebenzi yakhe emibi abayenza bendawonye lomgadi. Into ethe ikhuluma lapha ikwethusela iZimbabwe jikelele ukuthi bahlale besubela umsila benganakani.
Manje lena njengebandla lithini?
Sicela ukuthi amahlabezulu bonke uma ubaba lekhuluma kabalalele beze ukuthi uhumutshe amanga anjani. Khathesi sibona ukuthi amapholisa lamagadijeli lamasoja yiwo asehola imali okwedlula amadokotela. Sinobufakazi ukuthi ugadijeli oleminyaka emibili sehola $22,000 RTGS. Umbalisi lo dokotela abalama degrees bahola 10,500. Yikho ke konke lokho edekutsho utshela abantu bekhankasa msuku zonke besithi kulama sanction. Lokhu ingoma ehlala ihlatshelwa kusenzela ukuthi abantu bakhohlwe inhlupheko zabo bagcina sebelandela ipropaganda.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukane njalo kungxoxo mpikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump loBiden bachukane phezu kwendikimba ezitshiyeneyo ezigoqela abake babhuqana ngazo kungxoxo mpikiswano yabo yakuqala ezifana lomkhuhlane we-COVID-19, ukuvikeleka kwenhlelo zokhetho ezitheni zeMelika, indaba zempilakahle, ezomkhathi kanye lodaba lokubandlululwa kwabantu abansundu. Ingxoxo mpikiswano le ibiyehlukene leyakuqala ngoba ababili laba bebengathukani njalo bebengavimbani ukukhuluma. UTrump loBiden baqale ukukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump esithi kumele kuvulwe ilizwe njalo ethembisa ukuthi umuthi wokwelapha lomkhuhlane usuzatholakala. Kodwa uBiden usole uTrump esithi wehlulekile ukuvikela uZulu kulomkhuhlane. Bakhulume njalo ngodaba lwabo kuza eMelika olwe-immigration. UBiden ethembisa ukuthi engakhethwa uzatholisa amaphepha abantu abedlula i-11 million abaseMelika ngaphandle komthetho.
Within 100 days I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people.
Ngingakhethwa ngizaphuma lohlelo engizaluthumela eCongress phakathi kwamalanga alikhulu olujonge ukutholisa abantu abedlula izigidi ezilithumi lanye amaphepha okuhlala kuleli.
We owe them.
UTrump yena usole uBiden esithi ufuna ukuvula imingcele yelizwe kungene lesigebengu.
Catch and release is a disaster. A murderer would come in.
Uhlelo lwe-catch and release luyingxabangxoza. Ababulali babengena kuleli. Obhinya labo babengena kuleli. Abantu abangalunganga bebengena eMelika babanjwe bakhululwe.
They don't come back, Joe. They never come back.
Bekhuluma ngokubandlululwa kwabantu abamnyama, uMongameli Trump uthe akakhethi bantu ngombala njalo uthe kunenge asekwenzele abantu abansundu.
Nobody has done more for the black community than Donald Trump.
Akula muntu osephathise abantu abamnyama ukwedlula mina, mhlawumbe ngaphandle kukaAbraham Lincoln. UObama loBiden kabazange bakwenze lokho. Ngaguqula mina ukubotshwa mahlayana kwabantu abensundu.
uBiden waphikisile amazwi kaTrump esithi ulobandlululo. Uthe yena ulohlelo lokuthuthukisa abansundu enganqoba.
We have to provide for economic opportunity, better education.
Kumele sibaphathise ngenhlelo zokuzithuthukisa kwezenotho, ukuthola imali yokusungula amabhizimusi.
Ababili laba bachukane njalo ngodaba lomnotho lokusilela kwemisebenzi. UBiden esithi engakhethwa ufuna isisebenzi esihola imali ephansi sihole i-$15 ngehola. Kodwa uTrump uthe lokho uza kujiyela kubaqhatshi lakuzabelo. Izizalwane zeZimbabwe ezibukele ingxoxo mpikiswano lezithe ihambe kuhle kakhulu ukwedlula ingxabanxoza yakuqala. Nango usopolitiki umnumzana Dan Moyo.
Abantu bakaTrump bazojabula kakhulu ukuthi at least uzamile ukuthi abehave, kazange enze into avamise ukuyenza, kusho ukuthi bamkhuzile. UBiden on the other hand, I think he umaintaine i-status sakhe, wapusha izinto ezibalulekileyo kakhulu.
Omunye njalo usopolitiki umnumzana Tim Ringai laye uthi abamacele omabili bajabulile ngendlela uTrump loBiden abaqhube ngayo. Kodwa uthi kaboni bekhona abantu abazavota abalakho ukuguqula umqondo ngabakuzwileyo kulingxoxompikiswano.
Ama-Republicans azavotela uTrump, we know that, and then ama-Democrats azavotela uJoe Biden. But okwakathesi kade sebelwela khona ngama-independence. So ngibona uJoe Biden ngathiwa ulokuyi-advantage anyana.
UTrump loBiden bazaqhubeka ngenhlelo zokudinga usekelo kuZulu sokusele nje insukwana ezingatsho lutho ukuthi kwenziwe ukhetho mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo weStudio 7 ngiseWashington.
Lamukele ngezandla zombili umbiko kahulumende welemelika ukuthi ugatsha lwakhe lwe-USAID luzaphathisa abantu abafika phose ingxenye yesigidi 490,000 phansi kohlelo oluthiwa yitakunda lolwe amalima ezigabeni zemathebhelele North Maswingo leManicaland. Embikweni owethulwe ngolwesithathu, i-USAID ithi inhlelo lezi zigxile kumfundiso yezokulima lokunye ngendlela yokuthi abantu beziselele bengalindeli ukuholiswa ukudla. Inhlanganiso ye-Care International yiyo ekhangelelwe ukukhokhela uhlelo lwetakunda endaweni ezibalisa iChibi, Zaga, Buhera, Lemutare, njalo olwe amalima loko luzaqutshwa eCholocho, Lupane, Wange, Binga, Lenkayi. Ukuze sihlaziye ukuthi inhlelo lezi zingaphathisa okunganani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezokulima.
Umuntu ogalulayo uyababelela, sengitsho lakuyo inqodi. Luqondile ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe, ngoba intanda nephela iyamukela ingabe yini eyabe ikuphiwe ngobani abazali bayo kabakho. Ingayekela ukwenza njalo ingafa ngalolo suku kade bingabamba umoya okwensukana ezithize, mhlawumbe ozekuthutshe okunye okungcono. Inani leli lezigaba zelizwe hhayi angikhona ukuthi sibili abaningi bazazuza, kodwa ke kakufanani. Baningi abantu kulezo zindawo njengoba ilizwe lonke vele lidinga ukudla. Kodwa ngiyabuyela kulelane lokuqala ukuthi abantwana bomnyanga bavele baqathelana ingqondo lentethe.
Zikhona ezinye yini inhlanganiso ezincedisayo okuthi ukuthi zingaphathisana laleyi kungaba lo mahluko omkhulu?
Kuzadaleka umehluko lalezi ezinye inhlanganiso lanxa sezilutshwane ezisaphathisa abantu, ngobana udubo lolu selithethe isikhathi eside. Lokoma lokhu abantu bengavuni lutho emasimini, lo mbhuqazwe lo owe COVID uvalela abantu ezindlini ukuthi ubuya ngabo yakhwela uhulumende kalaluthwe ngitsho leziphaleni lalaba babenika uncedo abanye baba madolonzima uswela imali abanye njengoba lo hulumende ngathi abasongela kodwa bona babasasele sengitsho la i-social welfare bangabambana le-USAID kuzadala umehluko
emphakathini lapho kukhethwa kuhle yini ukuthi ozathola ngulo ongasoze athole ngulo
naso-ke inkinga sithandekile lamahlaba ezulu nxa into le ingabanjwanga kahle izabe iyisakavukela umchulo wesidwaba ukukhulunywa kokuphela ukuthi bakhona abanye omazibeka abathi lanxa sokubuya into enje babe sebethatha into le bayiguqule bayingenise ezikhundleni zabo abalazo ezombusazwe aluba into le yenziwa kahle kungela ezepolitics phakathi kuzasiza kakhulu kodwa-ke kulabanye abacabanga ukuthi bona yibo kumele benze konke okwenzakalayo ngoba nabebandlela ubusayo lo uzibani kabamthande lanxa engabe gogekile lanxa eyintandane yeugogo wakhe uyisemkhulubani abakibo basekele ibandla leli elingayisilo elibusayo yikho lapho uzaphambaniseka khona ngakho mina ngombono wami ngithi aluba bonabo abaletha uncedo bazihambela bona bahlangane mhlawumbe lamakhansila labasobhuku labalisa bangcono-ke labo nxa kuhlangene bazikhethele bona babeke imigomo abayifunayo ukuthi bafuna ukwenzekale lokhu lalokhu lalokhu babe sebekubuye uluhlu lwabantu mhlawumbe nxa isikhathi sivuma babahlalele phansi bababuze bona abanikazi boncedo babe yibo abazikhethela abantu kungaze kwathiwa abantu kabakhethane kulokwethuselana lapha emakhaya kulokuzondana kulokuxabana kulokubandlululana akusoze kuyendawo endaweni ukuthi kusize abantu ngacina kudala ingxabano ezinkulu kakhulu ebantwini.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezokulima, exoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 eseGwanda. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamathumi amabili lasikhombisa ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Akula ngitsho loyedwa obhubhileyo ebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Ababanjwe leli gciwane abalithumi lasikhombisa ngabesigaba seMathebeleland South, kuthi abayisikhombisa ngabakobulawayo. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama elubhekise elupane lapho azagcoba khona abaphuthe izifundo zabo lamhlanje. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lezinduna zesigaba seMandebeleni kusasa bexoxisana ngendubo ezibhekane lalesi sigaba. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlife.com lithi owayengukhomisari wegatsha lwabatsha kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Godfrey Senengamu obesesitokisini okwamalanga alitshumi uze waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezilitshumi $10,000. Umahluli uDavidson Foroma usole umantshi uNgoni Nduna ngokuncitsha uTsenengamu ithuba lokuhlawula ibail esithi wayemele aliphiwe leli thuba njengomuntu owayezinikele emapholiseni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko lisethumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani, salibonani, linjani? Siyabonga ngokungena ehlelweni. Mina ke ngikhuluma ngakho, ngikhuluma ke ngezo ma-church ukuthi hayi kuyabonga uNkulunkulu nxa esethelile umusa wakhe COVID-19 yabuyela emuva. Siyabonga imithandazo kayande indawo ngezindawo iCOVID isinqobe eZimbabwe ingasihluphi. Siyabonga sesikhonza kancane kancane nje khonokho kodwa siku-short distance. Siyanxusa ukuthi ke sifaka ama-masks singapho ngokukhonza sesikhululekile. Afakwa ama-masks abafundisi ngezindawo ngezindawo bakhuthaza abantu bafaka ama-masks phefumulelana umoya omubi ukuze umkhuhlane bebuyele emva. Yabona
linjani zihlobo Studio 7 ngona ngapho thina siyaphila kancane ngapha udubo uphila eZimbabwe kuyadutshekwa yeyi kungenziwa njani? Mina ngilapha eMidlands. EMidlands lapha kungenziwa njani kupho ukuthi nje njakho kwaloko vele kurongi ukuthi kakuqunywe ilizwe phakathi laphakathi sizibonele engxenye amaNdebele lathi singaphila ngcono. Ngiyacela bakithi ngantiwa bantu bakomthwakazi ngani ningabambana sibambaneni sonke nje kube into e-A1 siqume ilizwe lethu lathi sizibonele udubo lwethu ngoba udubo lwethu luyabe lungolwethu.
Balibonani Studio 7? Mina elibambe uhlelo lani balaleli be-Studio 7. Siyacela lathi bakithi imilayezo yethu liyihambise. Sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo, thina yethu imilayezo ayivulwa. Siyacela lathi ukuthi izwakale ihambe lezi zikhalazo lathi esikhala ngazo lathi singabazali. Besicela lisicelele umnankabi wabantu ukuthi leyo imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe kati kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila, ngoba khathesi abantu wabethu bahlezi phansi abafundi sinje singabazali. Kodwa imali yokubanika ukuthi ebaholise ngalayo, kodwa yokuba ngcwabulayo kanti kwenzakalani? Siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukubangcwaba ngayo kabaholise yona abantu wabethu behambe ezikolo, ngoba sinje abantu wabethu abafundi bahlezi ezikolo. Ngapho sitshele ukuthi abantu wabethu bayabhala, bazabe bebhalani lokhu abazabe bekubhala. Siyacelwa bakithi lathi siselizweni lapha eZimbabwe kubona siphathwe kuhle, phathwe njengabantu, singaphathi njengenyamazana, ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusidelela, asekuyikuhlonipha thina abantu, sokuyikuzenzela nje kuphela. Kanti yona iyabe ivele ngaphi US$ leyi 500 yokuthi bangcwabe esehluleka ukubane baholise yona? Angithi bathi bayayifuna kabaholise yona i-$500 leyo ukuzingcwaba, bazagwanisa ukuzingcwaba, ngoba nxa yethe ebaholisile bazavula amapholisa abo ngayo imali naleyo. Iyabe inengi kakhulu, engathi uyabangcwaba bengayidlanga, babanike beyidle ukuzingcwaba, bazazingcwaba labo. Akula muntu othe ngafehlile kungcwatshwa. Siyacela sibili ukubane baholise abantu babethu lathi beqalise ukufunda. Siyacela lisihambisele yona lowo mlayezo, uhambe uyefika khona ngale kumnankabo. Futhi besicela ukuthi eholise ababalisi imali nale ofuna ukubangcwaba ngayo, babanike baholise. Siyacela bakithi, sithi phambili ngawe TK, phambili ngawe Makhube, simalawe asikuthini loba ngaphi sihamba lawe. Bangaze bekuthethise bekuthini Ndlovukazi, silawe Thokozani Kuphe. Wathi awula balandeli sigcwele, baza kubona sesikuvotele. Babehamba bekhuluma amanga lapha besithi sibambise uThokozani into one, sebambene loChamisa besenzela ukuthi bethatha amavoti abantu bana abakaChamisa, bathi phambili ngoChamisa bekhuluma amanga besenzela ukuthatha amavoti kaThokozani. UThokozani ulabantu, singacabangi ukuthi kalabantu.
Livuka njani basakazi baka Studio 7? Okhulumayo nguDominic uStambe. Okuhlala ngisePitoli ngisengomsebenzi. Basakazi bami, kunento engayitholi kahle ngesizwe sakithi, especially ngapha eMandebeleni. Please sivotela abantu bale eMpumalanga and abasenze lutho ngapha esayidini lethu. Benzela bona le. Kanti siyovula nini amehlo sizwe sakamthwakazi? Sivula nini amehlo? Asiyekeni wonke lamaphathi lawo, akusiwo wethu wasempumalanga. Asibhekeni into zethu zakwamthwakazi, siyekeni into zasempumalanga. Ayikho into vele abazosenzela yona. 40 years besihluleka. Buka manje, otisha abadli next, amaphoyisa isicathulo sitshekile, kodwa kuthiwa kune-government. Ayi, asivule namehlo Mthwakazi, ngiyabonga.
Salibonani emsakazweni, salibonani okhulumayo eDlovu. Buya obhewula, Bhewula Ward, kumatobhu, imatobhu South. Matebeleland South. Siyabonga abasakazi umsebenzi omuhle elisenzela wona. Dungamile siyabonga kakhulu ukusiphakela indaba ezimnandi. Sibonge njalo lezakhamizi zakithi ezibonisayo uthando lendawo yawo nendawo zabo ngokubonisana ukuthi abantu bakithi abake siyekele ukulwa sodwa. Siyekele ukulwa sodwa sixatshaniswa ngabantu beMpumalanga. Bayasula bathi umakhuphe lokhuyana. Kodwa abakhangeli umsusa wentu ukuthi kusuke ngaphi kusiya ngaphi. Balandela nje bathi umlilo wamaphepha lawo obuthatha ubasa ehlathini futhi. Basala futhi sitshana sodwa thina sodwa. Bona bonabo abasikhokhelayo esibalandelayo sibasekela besise ehlathini. Basinceda ngani? Bayakhuluma ziyakhuluma izakhamiza kithi ukuthi MDC Alliance yathatha yagcwalisa amakhansela kobulawayo. Asincede ngani amakhansela akhona kade sibulawayo isidolobho elingcolile into engakazibonakali. Akusayenzakali sokuqhamuka lokuzeni likhorela into engakaziye ibonakali kobulawayo. Nxa abantu bonabo ababuya bezofuna umsebenzi befike laphana beqhatshwe sibavudele futhi thina abantu. Kade abantu bakithi banjani? Sinjani bantu bakithi? Asikeni sisapotaneni sodwa, sisapote into yakithi, sisapote uyithi. Sike siyekele ukuzizonda, ufana lokuzizonda lokhu esikwenzayo. Ugijimele ukuyathanda omunye umuntu engeke ukusiza ngalutho. Akeni sisapotaneni sodwa, nxuse futhi lamaqembu ezombusazwe akithi ukuthi laba-ke behlangana abaholi bakithi bebambane. MDC kamakhuphe izaphu MRP zonke nje ama-ansa amaqembu onke la ahlanganise abantu bakithi sibe leparty A1 esiyabe siyivotela esikwazi ukuthi zamela izidingo zabantu bakithi. Siyabonga abasakazi, siyabonga kakhulu. Ngicela lami audio yami lidlale bakithi emsakazweni. Siyabonga, bye, libe lesuku oluhle.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi
+1 202 465 0318. Dani makiwa nyali tanda uba di chikintwi Isikwasa kona si deepu Australia Sensia la fara enzalwa kona da peskota na bendi Enkai bayantanda da minya batanda Nifien kichi benye lape Eulo muzi wa mikona kwa mba ema pusini Lapa baka mba mtata kona Nso keti virus Niwe nivu haba kukula wayo Mbaba mbeni Niyali bonga batoni peg avela pema ofisini Nentoni tempule ngisifisa yona ngokumphakamisa kwenu Andawa amas amane Wena rasta nyakutanda Uchiwa kuti face yakifana le China Kwa wena ukulumi njenge China I China liki vara
Singa kakribi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo zikhokhela. Singa kakribi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisitshiyangalombili zilobele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lwezikhalazo. Ibandla le-MDC Alliance selicothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo lisithi ngamanga. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukene njalo kungxoxo mpikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.